Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomkela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 2022 ngoKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weZimbabwe uthi umnotho welizwe uzathuthuka kancane lonyaka kunalokhu obekukhangelelwe. Inkampani ephethe umlilo kagesi ithi ilakho ukucitsha amagesi elizweni lonke jikelele lokwehluleka ukubhadala izikwelede. Izakhamizi egezi zikhala ngendlala. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi umnotho welizwe awusoze ukuthuthuke njengalokho obekukhangelelwe ngenxa yokugudeka kwedola umkhuhlane we-COVID-19 lokwenzakala kwamanye amazwe okwenze kwakhuphuka intengo yamafutha epetulo lempahla etshiyeneyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ekhuluma namhla esethula okumayelana lokusetshenziswa kwemali kahulumende, uNcube uthe umnotho wakwele Zimbabwe okukhangelelwe ukuba uzathuthuka ngokuhlanu lengxenye ekhulwini i-5.5% lonyaka usukhangelelwe ukuba uzathuthuka ngokwedlula kancane isilinganiso sokune lengxenye ekhulwini i-4.6%. Wazise njalo ukuthi uhulumende uzakwengeza imali yomthelo we-tax free threshold kusuka kunkulungwane ezingamakhulu amathathu amadola i-300,000 RTGS kusiya kunkulungwane ezingamakhulu ayisithupha i-600,000 RTGS ngomnyaka. UNcube uthi lokhu kudalwe ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele ukukhuphuka kwamafutha ezimota ngenxa yempi phakathi kwelizwe leRussia lele-Ukraine, ukugugudeka kwedola leZimbabwe, umkhuhlane we-COVID-19 lokunye. UNcube uthi emhlabeni wonke jikelele kukhangelelwe ukuba umnotho uzancipha okumangalisayo emazweni.
I therefore propose to review the tax-free threshold on local currency remuneration from 300,000 Zimbabwe dollars to 600,000 Zimbabwe dollars per annum, and with effect from 1 August 2022.
Ngikhangelele ukuthi ngikhuphule izinga lemali engelambadalo ye-tax kusukela ku-300,000 kusiya ku-600,000 ngomnyaka, lokukhuphula imbadalo ye-tax iye kuzigidi ezilishumi lambili kusukela kuzigidi eziyisithupha. Lokhu sikwenzela ukuthi kuthuthukiswe ukusetshenziswa kwemali elizweni.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezomnotho, uthi akumangalisi okwenziwe ngoNcube.
Kukhanya vele akubuya into yokuqhubileyo ngoba singaze sinanzelisise imali imholo yezisebenzi zikahulumende. Ngaba kunjalo ukuthi wehlise imithelo yabo, kodwa ubekhuluma ngokwemali eyeZimbabwe yalapha. Ibhajethi yakhe kayiqondanga lezifiso zezisebenzi zikahulumende ezifuna ukubhadalwa ngemali yangaphandle. Uzabona ukuthi okunye akavumi ukuthi uhulumende wakhe uyehluleka ukulungisisa umnotho wethu. Ukukhuluma ngama-external factors, intengo yezimali eyangaphandle kwelizwe, kodwa akatsho yena ukuthi ufuna ukulungisisa njani. Okwegolide, imali zegolide ukhuluma ngazo, kodwa akutshengiseli, awula themba lokuthi intengo yemali, i-inflation ehlukuluza abantwana beZimbabwe izalungisiswa. Ye, singathi khona akwenzanga lutho, i-budget yakhe bingathathanga lutho oluqakathekisa imali engena esikhwameni sabantu, i-disposable income.
Umnumzana Effort Ncube, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kuyamangalisa ukuba uhulumende lokhu eziqathanisa lamazwe alomnotho ophucukileyo.
Izinto zizaya zilokhu zisonakala ngokuba uhulumende ufihla ikhanda enhlabathini kulokuthi akhangelane lesimo njengoba sinjalo. Ile budget iveza ukuthi uyaphika ukuthi ilizwe liyadilika, ukuthi ezomnotho kazisekho, ukuthi akusela industry, akusela zikola, akusela zibhedlela, ukuthi abantu bayehluleka ukuthenga ezitolo ngokuba izinto zingathengeki. lokho eqhubeke njalo ngendlela leyana endala engathi kuthiwa ibudget yase Europe kumbe America kumbe Japan lapho izinto ezihamba khona kahle le budget kayiswe zincedekela kancane abantu basezibhaba
umnumzana Stevenson Dlamini enye njalo ingcwethi kwezomnotho uthi awuqedakali okwenziwe nguhulumende
kuhlelo lwebudget kubana kukhuphulwe inzuzo eqondane labasebenza kugatsha lokahulumende esidinga ama-civil servants ukhweze ngendlela ayethembise ngayo ukubana uzakhuphula nge-100% kuphula kwezuzo etholwa yilaba sebathatha umhlalaphansi ama-pensioners sinanzelela njalo ukubana olunye ugatsha oluthole inzuzo ethe xaxa lugatsha olukhangela lokulungiswa kwemigwaqo lokwakhiwa kwezakhiwo ezehlukeneyo lalo lolo gatsha luthole inzuzo engathi iphezulu njalo sinanzelele ukubana noma ikhuphuliwe le nzuzo ayifinyeleli kumandla adliwe yi-inflation
umphathi intambo wezemali uphinde wathi umnotho welizwe leZimbabwe udonsa nzima ngenxa yokuwa kwesivuno salonyaka imele Studio 7 wobulawayo ngingubathabile Masuku
Inkampani yeZimbabwe Electricity Supply Authority ithi ilakho ukwengeza isikhathi sokucitha umlilo kagetsi njalo lokuhluleka ukuhlawula izikwelede ngenxa yokuselakala kwemali. Izesa ilobele inhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Mines isithi abemba okutshiyeneyo balakho ukungatholi umlilo kagetsi ngemfanelo ngoba kayisenelisi ukubhedla umlilo omnengi lokuthenga omunye kwamanye amazwe. Unkosikazi Salima Bena owemba igolide Efila Busi esabelweni seMatron South uthi kuyethusa okwethulwe yizesa uxoxa logeyina kumete saidi weStudio 7
nalathi khona abasandi ukuwuza khonokho asilankani and asilankani ngoba vele akusebenzeki sizasebenza sithini manje fo akusebenzeki bekuvele sekuhlupha ukusebenza kwakhona manje nxa sebesenzeki kunzima
manje njengabembi begolide liza kwenzani ngakho lokho
akuthethi sizayenza sithi ngoba umsebenzi uvele uzakuma sathi sizayemba njani wakufuna amagesi bentele sifuna amagesi lawo uyakwazi siphelelwe khonapha siphelele ukuphelelwa siphelele sithe sibuza lathi khonapha vele sidanise kudana okukhulu sika kudana okukhulu so abantwana sesizabaphani njengoba sokunje
lina livele liumba igolide ungaphi kwelizwe
mina sina sesefika buso ngapha sesefika utabakifi lapho
manje kuyiwa ngapi kusukela lapha nxa kuthiwa akulamagesi lizavala yini imigodi lizakwenzani lizadinga ezinye yini indlela
sesizavala imigodi xa kungelagesi sizasebenza sithi nxa kukuyadayisa kufuna igesi okuyenza yonke into nje yonke nje sifuna igesi sithi manje yikho kutho ukuthi izavala vele imigodi yikho sikhala sithi ukuthi process izayenza njani sikhala ukuthi abantwana bazawudlani ilanga lishisa kithi shuwa imisebenzi kahle sayekela imisebenzi ngoba amafema avalwa kade sithi kuya ngapha sebesitshela ukuthi akuselamagesi indaba edalisayo sithi lokhani ukuthi vele siphelele silapha sikwazi ukuthi sikutheli asikwazi vele siphelele ukuphelelwa
lo bekunkosikazi Salima Bena owemba igolide wexoxa logeyina kumete saidi weStudio 7 ekobulawayo siye sikhangele ezinye njalo indaba izakhamizi zesiqintini sekezi eMatoreni South zithi sezibhekane lendlala esabekayo kulandela ungani kuhle kwezulu okwenza bengatholi isivuno esihle lonyaka iningi lithi licela uhulumende angenele ngoba umangoye selala eziko kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Iningi labantu kulumhlobo lo selisithi selisidla kanye ngosuku ngenxa yokuswelakala kokudla. Umfelokazi uthobekile Zulu uhlulukelwe kwamagama engazi ukuthi abantwana uzabaphani njengoba engavunanga lutho.
Lapha ekhezi sithwele nzima bakithi. Mina ngihlala abantu babama abathathu kunzima. Lonyaka vele izulu azange line kuhle asifunanga lutho. sizakanye ngelanga lokuthi abantu abo labanza bathini lonyaka ngazi kunzima kakhulu. Umkami wabhubha wangitshela bona babantwana abathathu bengiziphelela ngokuthi ngilime lami ngithole khonokho okuncane manje lonyaka hayi kunzima.
Inhlanganiso eziningi ezincedisa izakhamizi ngokudla azisekho, njalo iningi lithi lezi nhlanganiso zavinjwa nguhulumende. Izakhamizi zithi zezwa ukuthi uhulumende uzobaphathisa ngokudla ngenyanga ezayo. Umnumzana Kennedy Moyo ubuhlungu ngohulumende.
Uyivala kanjani asihamba ukamenziyela lo kamen ukuwafika yini lapha kithi ezoba ukuthi abantu bahleli njalo abantu bakhe.
Izakhamizi eziningi zithi sezihambisile izikhalazo zazo kumkhokheli zezigaba okuhlanganisela labo osobhuku, kodwa kulanto ephumayo. Umnumzana Majors Ndebele osobhuku kumathina village uyafakaza ukuthi yindlala yodwa esigabeni sakhe.
Indlala iyuphethe abantu yikho kusithwalisa izima singabakhokheli, ngoba kumele sibanakakele ukuthi bangaphiwani, kodwa siyabaceleli ezinto ukuze kuthiwa yindaba amadoni basithembisa kodwa kabakafiki. Enye sithembisileyo kakhulu yi-creditors, ibithe ekupheleni kwaseptemba izazama ukuthi wonke umuntu okhona phaa esigabeni azisuze ukudla, so kodwa kabakakwenza. Abanye vele sebesidla ntambama kuphela isi, ngoba vele akulalutho lo nyaka vele khona idwala zanga sibesingela edwaleni siziphumbele sinje singalaluti.
Umnumzana Mkhululi Ncube usobhuku konhlupho ugcizelela amazwi kaNdebele njalo ukuthi siwahambisa izikhalazo zabantu kunkokheli eziphezulu, kodwa akathola impendulo.
Awula sizobefika uSeptemba lezi fuyo zenzile azisezizimele, akula kudla, akula tshani, sisifanana nje isifuyo labantu.
Kungamadamu ukuthi kuncinyane kukuncinyane sizisiya edamu elikhulu kanjani phansi emhabinyani elinku siyazihambisa singazi kwakuthi
azamaimpendulo
sikayitholi. Lo councillor sihambisa ucouncillor ahambise phambili ku-social welfare, but asikaphendulwa lutho kodwa ngaphindlela yasimdlala.
Ezinye izakhamizi zekhethu zithi zazama ukufinyelela uhulumende zisebenzisa ummeli wazo edalela lephalamende okubandlalela ZANU PF umnumzana Saul Makhalima Ncube weMatopo South. Okuyiso esigaba esibhekane lendlala enkulu, kodwa kamboni njalo ezikhalazo kaphenduli. Umsakazo weStudio 7 uxhumane laye ecingweni wala ukukhuluma ngodaba lwendlala. Umphathintambo kahulumende obona ngezembiko lokusakaza unkosikazi Monica Mthwanga uthi uhulumende wakhe usethembise ukuthi akula muntu ozabulawa indlala eZimbabwe.
Asibonanga kuhle lonyaka uhulumende uzabona ukuthi akula muntu ozalamba. Ngenxa yohlelo lukahulumende lwentwaso sesona silokudla mbijana okuzasincedisa njengabantu okwesikhathi njalo sisithenga umuntu ngaphandle kolunye.
Izulu alinangakude kweleZimbabwe ekupheleni komnyaka opheleleyo nasekuqaleni komnyaka wonalo kusenziwa ukutshintsha kwezomkhathi i-climate change osemhlabeni wonke jikelele. Inhlanganiso encedisa uzulu kwezokudla emhlabeni wonke eye-World Food Program ithi ilizwe leZimbabwe ngelinye lamazwe angamathumi amabili emhlabeni wonke elibhekane lendlala enkulu lonyaka, ikakhulu kusukela kuyenale inyanga kuze kuye kupheleni komnyaka. Ngiyimele Studio 7 konhlupho eKZ Matabeleland Province, ikalungeze Jesus Banda.
Ulive Talk namhla sixoxa ngokuthunjwa kwezizalwane zeZimbabwe ikakhulu abesifazana. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe sizasiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika kubikwa ukuba lifisa ukuhlenga unkosazana Brittany Griner odlala umdlalo we-basketball loPaul Whelan abavalelwe kwele-Russia. Elemelika kukhanya engani lizakhulula uVictor Bout obanjwa ezama ukuthengisa izikhali kwelemelika lokunye. Umnumzana Anthony Blinken umele ilizwe lemelika ophethe isikhundla sobona ngokudlelana lamanye amazwe ukhangelwe ukuba uzakhulumisana ngodaba lolu lomunye wakhe wakwale Russia. Unkosazana Naledi Pandor wakwale South Africa ophethe uhlangothi lukahulumende lokudlelana lamanye amazwe uthi ele Israel kukhanya ngani lingcindezela ele Palestine ngokubandlulula okumangalisayo. Ikomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo iZimbabwe Human Rights Commission ithi isiphenya udaba lokutshutshuzela ukubulawa komkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa lilunga le-ZANU-PF uMnumzana Upton Mashanyika. Lokhu kuvele kuncwadi ethunyelwe igqwetha likaChamisa unkosikazi Beatrice Muthethwa yili komishini namuhla. Izolo amapolisa lawo aveze ukuthi asephenya lolu daba ngemva kokumangalelwa kukaMashanyika ngumthethwa emele uChamisa lebandla lakhe. UMashanyika uphume kuvidiyo kunsukwana ezedluleyo esithula amazwi akhanya ekhuthaza ukubulawa kukaChamisa labasekeli bakhe. Nanxa ubufakazi bali vidiyo bebusegcekeni kusikhathi sonke lesi, amapolisa alokhe engakambophi uMashanyika kanti icala aze alivula sokumangale umthethwa. I-CCC ithi lokhu kuveza sobala ukungaqhutshwa kuhle komthetho. Nanku amalunga ayo alitshumi lane akuqela uMnumzana Job Zikala loMnumzana Godfrey Sithole alokhu evalelwe esitokisini ngecala lokutshotshozela udlakela. Ukuhlaziya lolu daba siphucele isiphathamandla se-CCC eMelika uMnumzana Tim Muringayi lelunga le-ZANU-PF uMnumzana Philip Gawule onguye osungula ingxoxo.
Ukuqala kwabe i-CCC lokho ukuqala kwasuku zonke indlela nje abahlezi bekhala ngayo, kodwa engela ukukhala okuqondileyo okutshengiselayo, kodwa ukuthi ukukhala kwakhona kunokunye abakwenzayo ukuthi abantu ngaphandle ngale kwamanye amazwe babone njengabantu abakhahlanyezwayo ukuze baqhube kuhle i-ajenda yabo abanayo. I-ajenda yabo iklear ukuthi bajoyine isimpathi ngale kulabantu abanye bangaphandle abangani babo, bayenze kulokhu abakutshelwayo ukuthi bakwenze, bakudramatize ngendlela yaleyo njengaleyo ukuze into yabo abayiqhubayo ibe segcekeni. Okukhona yilokhu ukuthi ilizwe elilomthetho elilesisekelo sombuso, umthetho wonke okhona owelizwe ubusha isisekelo sombuso welizwe okhona. Abantu bonke bona kanjalo, xa umuntu eyephule umthetho mpoko awukhathalekile ukuthi ngowaliphibani, kumele umthetho uyehle uye kuye umuntu lowo ajeziswe ngendlela esemthethweni. Umthetho vele kumele kungabi yinto nje babamkomo yokuthi umuntu wonke uyathi ngayenza into angathi namaqala kubibani into engayisiyo bayenzi imbutana yabo engekho emthethweni, bese bethi umthetho uzabayekelela nxa ukuthi kuzathiwa bengabuso kuyathiwa abantu be-opposition. Hayi, sikho lo abahlukunyezwa laba bantu.
Inanso baba Muringayi uyamuzwe akhuluma ubaba uGawule uthi gakula kuhlukuluzwa elikwenziwayo yini nje lapha elephula umthetho lidinga uxhaso kwaba kwamanyamazwe.
Ngiyabonga mhlonitshwa Gawule. Into ehluphayo ma umthetho usetshenziswa in one way not the other way, ikwesi kukhalayo khona saqala kudala ngendaba zona lezi. Siyabona ubaba lo owa-threatena yena ukuthi uChamisa labantu be-CCC labantwana bakhe on video, akula enye i-evidence, but yena ngokwake khuluma khonokho. That was the second person in the same week in the same area bekhuluma iy'ndaba ezinjalo ukuthi kumele kufiwe in the CCC. Okunye wathi wathunywa ngu-president u-Emerson Mnangagwa ukuthi atshela abantu abahlala endaweni yabo yona le ukuthi bangavotela i-CCC abasoze banikwe ama-implements lama-benefits okumele baphume lapho abahlezi khona. So ubaba uGawule mbona ekhuluma esithi yena iZimbabwe ilizwe lomthetho. Ma umthetho ukhona, why is it reserved for abantu be-CCC kuphela?
Nanko umbuzo baba Gawule, uyakhuluma ubaba uMringayi lapha, and ngilethemba ukhulumela ekuthini amapholisa kanye leZimbabwe Human Rights Commission bathe sebephenya ukwethuselwa kukaChamisa lilunga leZANU-PF leli ngemva kokuba amagqwetha kaChamisa ehambe ayamangala kodwa kuyikuthi bekuludaba oluvele lukhona egcekeni kodwa kungela lutho lwenziwa ngamapolisi.
Ye baba Mpomo ngiyakuzwa sithi udaba lolu lwaba balo obehlasela leyo ajeziswe ngendlela efaneleyo ngoba wephule imithetho welizwe ukuthi athi yena uza bulala uChamisa lemoni yakhe lanjani kuliyicala khonoko. Awoke kumele baba lo umthetho ufinyelele kuye ajeziswe ngendlela efaneleyo kungakhathalekile ukuthi ngumuntu walibibani. Kungakhathalekile ukuthi kumbe ngumuntu wezanu P F kumbe umuntu owase wezanu P F kumbe umuntu ozondla uChamisa ukuthi kumbe ngokwemulini yakubalwa khonani kodwa kumele umuntu lo ajeziswe ngendlela efanayo. Ngokunjalo ilizwe leZimbabwe ilizwe lomthetho ukuthi umuntu owephule umthetho kungakhathalekile ukuthi ngubani. Nxa ukuthi ubaba lo kukhulumile lokhu ukuba lo umele umthetho uyehle kuye kuye umsebenzi wamapolisa lowo ukuthi baxwayisise amapolisa ukuthi ubaba lowo kolokho sikukhulumile ukwenzinto kule audio kumbe kule video ekhona ngakhona kwakukhulumile akudingisisa ukuthi uyakuvuma yini kumbe uyakulala yini khonokho ukuthi nguye okukhulumileyo ngendlela akukhulume ngayo ebekethiwa ngumuntu oyethiswa ikuqala lokuthi yena uzabulala upresident be-CCC nemoni yakhe.
Nanso baba Muringayi, lizwakala limqotho elikababa uGawule lokuthi abantu kumele bajeziswe bengephula umthetho kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla.
Ye, but siyabona ukuthi ma abantu be-triple C bengagombozela ukuthi bayenze into enjalo sebebotshwa kungabi lama-investigations akhona okukhulunywa ngobaba uGawule okwakathesi. Siyabona ukuthi ubaba lo wakhuluma into le-2 weeks ago lokhu engakabotshwa ngamapholisa kuze kwathatha igweta likababa uChamisa umama uBeatrice Mthethwa ukuthi afayile i-assault charge or insulting charge ukuthi amapholisa lawo sesithi se-investigator after 2 weeks. But sabona laphana enyakuthime ngantiwa kwaba le nkulumo kahle babopha ubaba uJob Sikhala labantu abayi-13. So yikho esikutshoyo khona ukuthi ma kuyi-triple C kuyagijinywa ngamapholisa kungelawo ma-human rights organizations or amagweta sebephongubopha abantu be-opposition.
UMnumzana Tim Muringayi ngowebandla le-CCC eMelika bekhuluma endawonye lelunga le-ZANU PF uMnumzana Philip Gawule. Bebeqoqa loNtuka Melinkomo we-Studio 7. Ibandla le-African National Congress likhangelwe ukuba lizakwenza umhlangano omkhulu kusasa eJohannesburg okuzakhulunywa khona izinqumo zelizwe leli kulungiselelwa iminyaka elandelayo. Ibandla leli lethule umbiko enkundleni yalo yobulenjini bokuxhumana lesithi umhlangano we-National Policy Conference ulakho ukuphatha udaba lwezizalwane zeZimbabwe ezilamaphepha e-special permits. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele loMnumzana Ngabuthi Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Umhlangano we-Policy Conference wa-African National Congress uqala kusasa ngolwesihlanu. Yikho ke kuyabe kukhulunywa khona indaba esingadondwa senzi ngama-policies awe-ANC kulungiselelwa umhlangano omkhulu ozabe ukhona ngo-December.
Ye, baba Mabhena, ukubona njani ongethulwa libandla le-African National Congress?
Kukhangelelwe ukuthi lo mhlangano uxoxe ngodaba esilubizwa lwasemzini sithi migration okuphathelana futhi lo daba lolu olwama-special permits aphiwa izizalwane zaseZimbabwe. Yikho ke sithi thina sivule amehlo sikhangele kakhulu ukuthi kuyini okuzaphuma kuzaxoxiswana njani. Yebo yena, bakhona abangafisiyo ukuthi kuvuselelwe lezi ncwadi okuthiwa ngama-special permit abaphakathi kwa-ANC ngodaba lokhetho. Kodwa ke siyakwazi sonke ukuthi into eyenza ukuthi i-ANC ingatholi amavoti amaningi ayisiyo indaba ye-migration kodwa indaba eziphathelene lokuswelakala komsebenzi. Khathesi abantu kade bekhala kakhulu ngodaba lwe-Eskom ngoba abantu bangaphandle abasebenzayo balutshwana kakhulu e-South Africa, bayi-7% yabantu bonke abasebenzayo enza e-South Africa. Kanti ke futhi abantu abaphethe ama-special permit ngabantu abalutshwana bayi-178,000, ngabantu nje abalutshwane kakhulu esingakuzwisisiyo ukuthi kungani uhulumeni we-ANC engavuseleli lawo ma-permit. Abantu bathwele nzima ngohlelo lwamapermit ngoba abaningi bayehluleka ukudlulela kwamanye amapermit njengoba kwakutshiwo nguhulumeni weSouth Africa. Laba abalutshwana sebe-apply labanye bakhona bayachithwa. Bachithwa ngokuthi kuthiwe gaba qualify. Njalo abanye bachithwa futhi ngokuthi amakampani abasebenzelayo kazange alethe iproof eyokuthi kakulam South African wangenza lowo msebenzi wenziwa iZimbabweni. So ke abantu bathwele nzima kakhulu.
Yeyi, siyakuzwa kakhulu baba Mpena. Pho kuyahamba njani ngakhonoko?
Asazi ukuthi kuzaphumani ku-police conference ye-African National Congress ibandla elibusayo. Sonke siyabe sifake amehlo ethu khona ngalo ukuthi sizwe ukuthi kambe kukhona yini okungcono okungaphuma khona.
Unomzana ngabutho Mpena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Sixoxelaye eseJohannesburg. Okwamanje sike sizwe ezomculo.
Ama okhuluma ngumlanga Thembi Ncube obuya eZimbabwe eTsholoshi. Emculweni ngokuthi umculo bengiwuthanda kakhulu. I-album yethu yokuqala esikhiphileyo sikhiphe ngo-2018, esibili ngo-2019, then sabuya sakhipha-ke ama-single track. Sikhiphe single track eyi-1 last year ngo-November, then sakhipha ezinye ezingu-2 manje. Azikabi ndala kakhulu, sizikhiphe nje manje ngo-May, futhi sikhiphe ngo-May lezi ezingu-2 ezikhona. Ngijabule kakhulu ukuthi ngijabulele kakhulu nokuthi abantu bezwe lokho esikwenza. Umculo wami ngifisa ufinyelele ezindaweni eziningi ezihlukahlukeneyo. Njengoba nje manje mawudlala udlala khona lapha kakhulu lapha endaweni engikhona ngoba udumo lukabi khona. Kodwa bemfisa ukuthi idlaye ingoma zidlalo zize zifike kuyo yonke indawo abantu bebezazi. Okunye futhi engikufisayo ukuthi abantu ngezindawo lapha abakhona mabe nemicimbi besixhumane nathi sibe sizonandisa lapho. Si-free siyafika, siyakhulumisana sifike lapho. Entweni esifana nemtshado, noma nje ngama-birthday. Oro nje umuntu owenza something ovula umuzi khona siyakwazi ukuthi sincedise entweni ezifana naleziyana ngomusic wethu. Kube mnandi kube njalo. Iqembu lethu lona African Sounds Collection liyatholakala nakuyoutube, mangabe udownloada kuyoutube ingoma uyazithola after that usubscribe. Lingakhohlwa bakithi bantu bakithi ukusubscriber, zikhona kuyoutube African Sounds Collection. Itholakala enambeni ezithi 0746395322. Ngiphinde njalo 0746395322. Ine-WhatsApp le number, ngithola ku-WhatsApp noma kumakhosi.
Yes, I want to call you a language. Tell you, move it. Want 7. Sahlukana isihloko sikhangele ezinye inhloko zendaba besikhokhela namhlanje. Uhulumende weZimbabwe uthi umnotho welizwe uzathuthuka kancane lonyaka kulalokhu obekucatshangelwa. Inkampani ephehla umlilo kagetsi ithi ilakho ukucitsha umlilo kagetsi ngenxa yokuswelakala kwemali.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhawu
murimi
wechona. Zvakanaka muri yeZimbabwe.